Endabeni zethu namhlanje lilo Gibbs Dube. Umongameli Jacob Zuma we South Africa ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lo Mongameli Robert Mugabe ngobudlelwano bamazwe la kwezentuthuko lokunye okuchiyeneyo. Abasebenzela amabhanga achiyeneyo eZimbabwe bathi sebekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe ngokusetshenziswa kwemali yamabond notes. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi unkosikazi Hillary Clinton ukhangelele ukuthi uzanqoba umnumzana Donald Trump kukhetho lokudinga umongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo. Lingakhohlwa ukuthi kuliviki silethulela okunengi okwenziwa libandla leZANU-PF. Tiyani indlebe lizizwele abadala bathi ukuzwa ikuncitshwa. U-Live Talk uhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sixoxa ngabazali abahlala emazweni abathumezela abantwababo imali ebenza babe ngamahlongandlebe. Abanye babo bagcina besebenzisa izidakamizwa. Lithini ngalokhu? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 lo 15460 kHz shortwave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp la ku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.